Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 kuMpandula 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje lamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe.
Okwakhathesi abantu babona ingani ithule, kodwa hhayi ikhona iyamemetheka ebantwini.
Amasotsha abulala abantu ababili abacatshangelwa ukuthi badubule isotsha lafa eJivu izolo.
Amapolisa kathesi asetelahandla ama-suspects.
Izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa lezebandla le-African National Congress zikhangelwe ukufika eZimbabwe kusukwana ezilandelayo.
Labo ababuyayo bazothola iqiniso elikhona okungalokho kwenzakala eZimbabwe.
Sokulo mnyaka wabhubha owaye ngumongameli uRobert Mugabe.
Mugabe thina kasiyela ngalutho, usitshela uhlupho kwaye lokhu likhontinywa siya phambili.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi badinge uncedo ezibhedlela bengezwa imizimba yabo ibuhlungu. Ngesikhathi ilizwe leZimbabwe selilabantu abafika phose inkulungwane eziyisikhombisa, 6837 abahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kunani leli kulabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu, 5345, asebaphepha kumkhuhlane lo. Abedlula amakhulu amabili 206 babhubha. Odokotela bathi kukhanya kulabantu abaningi kulezi nsuku abakhwehlelayo ngenxa yamakhaza, ngakho-ke kumele badinge uncedo ezibhedlela. Usikhwista Mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wenhlelo empilo hospital, uthi kuqakathekile ukuthi abantu badinge uncedo ezibhedlela nxa begula.
Insuku mahlabezulu kukhanya kuyaqanda. Eyikho-ke umkhuhlane lo we-coronavirus njengoba uyi-flu uyamemetheka kakhulu ebantwini. Siyaxwayisa ukuthi laba abantu abangani bakhwehlela okwamagama engani abezwa kuhle emzimbeni wabo betshiselwa njalo basheshe bayebona bedinga uncedo.
Okwamanje ubona ngazani kuhamba njani nxa sikhangele i-COVID-19?
Ikhona lokhu imemetheka ebantwini. Le yinto okuthiwa yi-global pandemic ayiphonga usuka ebantwini ngumbi khekheleza abantu, iyangena ebantwini ukuze isikhathi eside ibulala abantu, kumbe abantu abanye bazuze i-vaccine, kumbe abantu labana baze basile lowo mkhuhlane sugule sibantu sibaningi kakhulu. Lokhu saqalisa awukangeni kangako ebantwini. Xa sukhona abantu bazawubona ngoba umkhuhlane lo uyabulala njengoba satsho kakudala. Okwakhathesi abantu babona ingani ithule, kodwa hhayi ikhona iyamemetheka ebantwini.
Abantu sebelandela yini khonokele bacebisa khona?
Lokhu kukhanya ukuthi hhayi bayenza ovikorona befuqelana besenzani bephefumulelana khonapha nxa bemelele izinto ukuthenga kumbe bethatha izimali lezi ezivela emazweni kumbe besiye emabhenki. Abalaleli abantu angazi ukuthi bazabona ngani.
USikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya ngumqondisi wenhlelo empilo hospital. Sixoxe laye ekobulawayo. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezingamathumi amathathu, 27 million, asebehlolwe batholakala belo COVID-19. Sokubhubhe phose abayisigidi 880,482. Ibutho leZimbabwe libambisana lamapolisa sebebulele abantu ababili abacatshangelwa ukuthi badubule isotsha lafa izolo enkambeni yeChicken Inn Police Base eChivu. Isikhulumeli zamapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi abantu laba badutshulwe kulandela ukudingwa kwabo ngabezomthetho okwamahola phose alitshumi lasikhombisa. Unyati uthi akwaziwa ukuthi abantu laba ngobani. Uthi bayitholile imibhobho yemihlobo yama-AK-47 ebithathelwe uLawrence Mupanganyama loPeter Zwirebo abadutshulwe basenkambeni le yeChicken Inn Police Base. UMupanganyama loZirebo bakubuthwe le 21st Reserve Force esiqintini seMount Darwin. UZirebo ubiwa elimele kakhulu njalo usesibhedlela. Unyathi uxoxa ngalolu daba.
Amaphosta akakwazi ukuthi ye amapolisa akathesi ase jenerali ama-suspects.
Ye, singathi ke kuhambe njani kona ngale e-Chicken Inn base?
Sisakhangela Dube ukuthi uhambe njani. Impiko esinayo ithengisa ukuthi kulaba amandoda angu-2 amandoda lawa bafike e-police post. Umnyango khona wacela ukukhuluma lomsoja baya phandle bephenduka kwathe wafika omunye futhi indoda leyi yasedubuli umsoja wase wafa yachaya njalo omunye bathathi umbhobho base babaleka. So sicela uZulu ukuthi bangafaki imiko ingasiyo ku-social media.
Usine Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapolisa sixoxelaye eseHarare. Wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa lezebandla le-African National Congress zikhangelelwe ukuthi zizafika kwele Zimbabwe kunsukwana ezilandelayo. Abanye bathi ukuxokozela elizweni lokuthutshulwa kwamasoja kungabe kubangelwa ngurhulumente ofuna ukuvezela izithunywa lezi ubufakazi bokuthi abaphikisayo bafuna ukuhluthuna umbuso. Kodwa abakubandla le-ZANU-PF bayakuphika lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Belief Gawule okubandla le-ZANU-PF lomnumzana Washington Jamela okubandla le-ZAPU. UGawule usungula lingxoxo.
Ukubuya kwethuna leli lithunywa ngumongameli we-South Africa eZimbabwe kuza ngesikhathi esinjongo ukuthi kathesi nxa sikhangela ukuthi abantu laba ababuyayo bazothola iqiniso elikhona okungalokho kwenzakala eZimbabwe. Yibo bangatsho njalo bekutshele abanye ukuthi umumo weZimbabwe unjani. Ngibona ngani kuyinto eqondileyo kakhulu leyo. Kodwa laba abanye abasola abangani bazondile kakhulu abakhuluma nje okunye kwabo, hhayi abalindele kuqale leli qula le-South Africa lifike lihlangane lawo amacele wonke lizibonele okuyikho kukhona ku-ground. Umumo yiwo khona. Ngani ngemva kwalokho ke sebengakhuluma kabantu. Ngibona ngani yiwo umumo okhona. Kodwa ke okunye njalo okunye okuqakathekileyo yikuthi thina sililizwe elizimeleyo. Sililizwe elizimeleyo njalo ilizwe elizibusayo njenge-South Africa la ezimelelayo. Kodwa ngale asitshelwa yi-South Africa okokwenza kodwa siyamukela njalo ukuncediswa yi-South Africa lapho kungabe sidinga khona usizo. Kodwa isikuthi sonke isikhathi lokathi nxa kungaba lolulutho olukhona phakathi kwelizwe esokuthi hayi South Africa izangenela, i-South Africa izangenela. Hhayi thina amaZimbabwens imithi esimele sihlale phansi silungise udubo lwethu esilalo njengamaZimbabweni. I-Pollard ikhona, ibona ngani yi-platform enhle ema-political parties. Even nabo ama-church wonke bavunyelwe bahlala phansi kukhulunywe kulungiswe udubo esingabe silalo njengamaZimbabweni.
Ye.
Udubo lweZimbabwe lulungiswa Zimbabweni.
Ye, siyakuzwa baba Gawule baba khonapho. Baba Jamelo uyamuzwa uyakhuluma umuntu omdala uhambele lusithi.
Yeah, kuyadanisa kodwa ngiyamzwisisa njalo ngisazi ukuthi akakhululekanga umnumzane uGawule ukuthi akhulume iqiniso. Iqiniso uyalazi kuhle kuhle kakhulu. So ukuthi athi iZimbabwe lizwe lizimele lodwa. Yeah, kuliqiniso kodwa ke selehlulekile. IZimbabwe ihulumende yeZimbabwe siyahlulekile. Ngingasakhulumi ilizwe li right ilizwe ngabantu kodwa obusayo ngokhulumende. Uhulumende sehlulekile. Abantu bagcwele South Africa kule impact kwi-economy yeSouth Africa. So kufanele South Africa ingenele ngoba ukungahlaliseki kwabantu eZimbabwe bangena kwamakhelwana. So mase bengena kwamakhelwana kumnikeza igunya kumakhelwana ukuthi akhulume ngoba sebesidla kuye phela badla kuye. So into ayikhulumayo leyo ukuthi iZimbabwe yilizwe elizimele lodwa akusebenzi lokho. So into esebenzayo nayo uyakwazi ukuhle nje ukuthi ukhuluma nje uzama usemsebenzini nje uzama ukuphusha ilokhuza inkulumo zezano. Kodwa ke okusalayo sebehlulekile ilizwe libehlule ukulibusa. Abafuni ukuvuma kodwa lilizwe libehlule.
Baba Gawule kuthiwa hayi sokwehlulekini lapha into ziyatshelela lapha.
Hayi umbono wakhe lowo kithi kuyavunyelwa njengomuntu la njengesizaba ngeseZimbabwe njengoba ilizwe laye lingelakhe ebe lo mbono onjengawo nalowo awutshoyo ukuthi abantu sebehlulekile
kulalapho kulocele la alisekelayo kodwa sesikhuluma iqiniso kulokwehlulekiswa okukhona esikwenzelwa ngabantu bona abanye abafuna ukuthi izinto zihlale zinzima kuphela khona bazathola intshukuthi akhangela ukuthi adekusenzakalani insuku ezedlulileyo bona abantu ade beganga bekhweza izinto befuna ukuthi uhulumente abantu bavukele uhulumente ayisiyo ukuthi uhulumente seyehlulekile uhulumente kayehlulekanga uhulumente kulezi gangi nje kuphela ezifuna ukwehlulekisa uhulumente ezingaphandle ezinye lazo ezingaphakathi komhlangano wethu wezanu p f ezikhona ezisebenza lezi zita ezifuna izinto zibe zimbi kakhulu ukuze khonokho kubathole kusasa bavuke besembusweni kodwa-ke nakunjalo i-south africa iyakunanzelela khonokho njalo i-south africa izaqondisa izinto ngokuthi ikhiphe izinto njengoba zinjalo loko ukuthi abantu sebeyihlulekile sekutheni hhayi kayisihlipho esingakhuluma ngakho kade silokho ngoba yonke umuntu lomlando elizwe la yikho abanye abantu bethengisa ilizwe labo bekucela ama-sanctions ukuthi abe khona ukuze into zihlale ziwomile elizweni ziwomela umuntu nje osestridini umuntu ohluphekayo ngokunjalo kathe sisikhathi sokuthi abantu befake abakhanda ndawonye balungisise ungabe kusuka phakathi kwelizwe layo
baba Jamela
ngiyajabula ukuthi umnumzane uGawule uthi silelungelo lokukhuluma into kuhle kuvela kuye kodwa-ke uhulumende wakhe akanikeze abantu ilungelo lokukhuluma akabanikeze ubukhuluma ngabo Hopewell nabanye bonke baphuma emajele bakhulumile akulanto abayenzileyo bakhulumile kodwa sebevele emajele so ukuthi athi sizahlala phansi sikhulume sodwa sesehlulekile kusukela ngo-1980
lapha sizwe umnumzana Washington Jamela okubandla lezaphu lomnumzana Belief Gawule okubandla lezanu PF
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahluthuna umbuso kwelemali bakhulumisana loZulu lehlanganiso ezizimeleyo ngokumele kwenziwe kulandela ukususwa esikhundleni kukamongameli Ibrahim Boubacar Keita ngamasotsha ebambisana nehlanganiso yeJune 5 Movement lezinye. Inhlanganiso ye-Economic Community of West African States ithi kumele kubiselwe umbuso kaZulu kungakapheli umnyaka. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngelifa. Kambe labo abangathadanga benzani ngodaba lolu? Silonkosazana Victress Matutu wezim imbokodo lo mnumzana Mqondobazi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu.
Uma kungela wili mfokambelasi. Umntwana onguyomdala ekhaya la ungumfana nguyoba indlalifa.
So ke asithi ke unkosazana Matutu kona enje mana simuzwe. So wena ukubona njani konoko njengoba awendanga kodwa ungaba le mantombazana kube labafana kume njani khonapho nxa sokubuyile ungenzani ngoba phela usihlalela wedwa.
Hayi kutsho ukuthi mazokusiya mina njengoba lapho ubaba uMagonya ukhulumela ilifa elisuka emndenini olobaba lo mama labantwana bona kungcono ukuthi ma ngisabe ilifa lami ngilahle ngokulinganayo ebantwaneni bami ngilabo kulokuthi ngithi kulo mfana oyindlalifa ngoba umfana udla ilifa mhlawumbe ilifa likababa kubekelwe lapho ukuthi naye indlalifa kababa le kodwa ma sengimama ngiyedwa nje angiboni ukuthi ngayitshiyela ilifa ngithi nishiyele indlalifa yami ngumfana kule kube nginabantwana abanye abangamantombazane ngicabanga ukuthi ngesikhathi samanje kusakufuna lapho ukuthi umuntu ayibhale wili ngoba ma ngingahamba manje emhlabeni ngingelayi wili kuzangena le nto eshiwo ngubaba uMagonya ukuthi abantu bazovela bathi hayi ngoba umathuthu uhambile emhlabeni kunabantwana bakhe abangaka akathiyanga wili hayi imnotho wakhe usala kondlalifa yakhe kuyikuthi umntwana oyeni ongumfana omdala uma kuthiwa ngiyibhalange wili yikho ngithi kungcono ukuthi siyabhala amafa sizama ukuthi uma sisaba sabela abantwana ngokulinganayo
ye magonya uncedisa umama lapho enzeni xa ukuthi kungehla ububi lobo
uyabona into okhulu ngumama ibuhlungu kakhulu ukufoka mvelasi ngoba kuyazila ukuthi umuntu engumama aswele umuntu ongubaba empilweni ngaphandle nxa kuwukuthi engumfelwakazi naye umfelwakazi oseswele umuntu ongaba ngumfowabo womkakhe ongamngena kodwa ke njengoba nje sihleli lakho kulezi nsuku kunje lesithembu kalisikhuthazi sokamele ukuthi sidinga amaqhinga ukuthi singaphila njani nezehlakalo ezifana lezokuthi umuntu ongumama ayetshona ethe tshona eliqembu elizimeleyo ezela abantwana ukuthi yena ilifa lakhe lidliwa ngubani angiboni ukuthi umahluko ukhona phakathi komuntu ongubaba lomuntu ongumama uma ebantwaneni bakho bunabo bazeleyo ekhona umntwana ongumfana nguye umntwana okumele ukuthi abe yindlalifa yakho lowo kodwa-ke ngaphezu kwakho konke Mthembu kumele sizwisise ukuthi kanti yona indaba yobundlalifa le yenzelwani njalo kuyabe kukhangelelweni nxa kuthi umuntu yindlalifa akusuye wonke umuntu owelwa yinkatha ukuba yindlalifa isikhathi esiningi
ngiyakubona ukuthi nginabo abantwana bami bangu-5 njengoba betsho angeke ngize ngithi vele ngizoshiya ngithi indlalifa ngoba lo umbhekile ukuthi hhayi angeke aze asalegcina laba abanye kodwa futhi ma sikubheka kahle yikho futhi okwenza ukuthi abantu ma umuntu lithiye ebhale wili wathatha imnotho wakhe wabeka ezandleni zesigcino kumbe ezandleni zomunye phakathi lapho kusuka khona futhi izimpi abantwana sebesilwa bebangalokho lo mdala uzathi mina ngimdala
hayi ke udaba lethu luma lapha walamhlanje besixoxa lo nkosazana Victor Mathuthu wezimi imbokodo lo mnumzana Ngqondobazi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphiliyo ngeviki ezayo
sonke
isikhathi sohlelo lwabasakhulayo
Yebo, mthokazo muhle Zimbabwe muhle. Ikudibana nokuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo mthabisi Onias Ndlovu, umsakazo weOn VTV. Sixoxa ngohlelo lwabo lwePink and Purple oluthinta indaba ezimayelana ngokuthuthukisa abantu besifazana elizweni. Ndlovu ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okunenge mayelana ngomsakazo weOn VTV
sawubona Mike siyabonga ukusamukela ehlelweni lakho lolu ngama features singathi iOn VTV inkampani esakhulayo ebumba inhlelo lemidlalo kamabona kude mesingathi thina ngama talk shows lama drama sesike saba lemidlalo esidlale ku ZBC njalo yazodlala la ku internet siphinda njalo sisebenze lama company angathi asekhulile laphe sibancedisa khona ngama services e media singathi thina i media consultancies silenhlelo ezifana labo Pink and Purple esiyadlala ku National TV njalo khathesi isidlala la ku internet via YouTube
siyabona ukuthi lisando kwethulela uZulu iseason 2 yohlelo lwe Pink and Purple oluxoxisana ngendaba ezimayelana lokuthuthukisa abantu abesifazana ukuqhathekile okungakanani yini njengomsakazo ukuba lohlelo olukhangela indaba ezimayelana lokuthuthukisa abesifazana
kuqakathekile kakhulu kithi ukuthi sibe lenhlelo kubomabona kude kanye le la ku radio ezikhangela ukuthuthukiswa kwabantu besifazana esikhathini esiningi singananzela ku radio la kumabona kude ku TV lapha sithola ukuthi bekule low participation yabantu abangomama sisiba labantu abaningi abesilisa betholakala be interviewa kuma radio la kuma television lapha kodwa singaboni kakhulu abantu besifazana Nganazelela njalo ukuthi ekusebenzeni kwami okweminyaka engabidlula 5 le organization ekhangela omama ku politics. Sanazelela ukuthi abanye ngomama bayakhala ngokuthi abala ama space or izindawo ku radio la ku TV lapha bangenelisa ukuthi bekhuluma imibono yabo. Njalo bezwakale labo njengabantu abangomama abale imicabango ye-HNU. So sabona kuqhakathekile kakhulu ukuthi senze uhlelo lo liphinge emphepu ukuthi lukhangele kakhulu abantu abangomama ukubathuthukisa lokubanika njalo indawo yokuthi bekhulume imbono yabo lathi sizwe imbono yabo eGNU.
Kubala abantu abasakhulayo abaningi abesifazana abayenza umsebenzi omuhle kakhulu abaphumelelayo emphakathini abafisa ukuba yingxenye yalolu hlelo. Nxa befisa ukuxhumana lani kumele bayephi?
Ngiyavumelana lawe kakhulu lapho ukuthi kulabatsha abaningi abesifazana abenza imsebenzi emihle kakhulu. Laba balesifiso ukuthi baze ehlelweni lethu ku Pink and Purple. Bengasithola ku Facebook at Bonvi TV, njalo bengasithola mhlawumbe la ku YouTube lapho sibeka khona inhlelo zethu under Bonvi TV. Abangabe befisa ukuxhumana lathi bengasithola ku email address ethi bonvi.net@gmail.com. I-email njalo ngiyaphinda, it's bonvi.net@gmail.com. Bengaxhumana lathi nxa befisa ukuthi mhlawumbe siba invite kuhlelo lwethu, njalo sibonisane ukuthi singancedisana njani ukuthi sibanikeze amathuba kuhlelo lwethu.
Mthabisi Onias Ndlovu womsakazo we Bonvi TV, siyabonga ngokungena kuhlelo Mthabisi. Mthakazo omuhle, sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu labasakhulayo. Silugqiba lapha uhlelo. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 p.m. Zulukandaba, lapha emsakazweni weStudio 7. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMaikove. Mthakazo omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe ungadini lokusasa. Siya sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thande Kosintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Namhlanje ngelizwi lethu lithola encwadini yokuloba kwamvangeli uLuka isahluko sesithupha. Siqale kuyo indima yesithupha sihuma endimeni yesikhombisa. Inhloko yendaba ithi uJesu uphilisa ngesabatha. Kufundeka kanje, wathi ke ngelinye isabatha wangena esinagogeni wafundisa. Kwakukhona umuntu lapho osandla sakhe sokunene sasishwabene. 7. Ababhali nabafarisi bamqaphelisisa ukuthi uyaphilisa yini ngesabatha ukuze bathole ukumbeka icala. Zihlobo ezithandekileyo, lapha sihlangana le ndaba uJesu esiyangena esinagogeni lapha esiyafundisa khona abantu iindaba ezinhle zokuphilisa inyama lemiphefumulo yabo. Kuthiwa phakathi kwaleli xuku elalikhona lapho esinagogeni kwakulababhali labafarisi abathi nxa uJesu engena kabazange bakhangele ukusiza lo umuntu welisandla ekuthiwa sasishwabene. Bona bangena bekhangele ukuthi uJesu uzakwenzani kulo muntu olesandla esishwabeneyo kwisabatha. Lizwisise kahle, kabazange bakhangele omunye wabo lo owayehlupheka elesandla esigogekileyo. Bona into abayikhangelayo yikuthi kambe uJesu uza kuthini ngomthetho kaMosi lo wawusithi abantu ngesabatha kabaphumule bangenzi lutho. Kuthiwa babeqaphelisa ukuthi uza kwenzani ukuze bambeke icala. Umuntu lo wayedinga uncedo lokubana laye aphile impilo engcono efanana leyabanye abantu abelakho ukusebenzisa isandla sakhe esenza imisebenzi eqondene lokuziphilisa kabazange bake bakukhangele konke khona lokho. Bona asizwa ukuthi babe igogeke ngapi ngaphandle kokuthi mhlawumbe babe igogeke engqondweni. Bona abakukhangelayo yikuthi uJesu uzakwenzani ngesabatha. Babe khangele ukuthi bambeke icala angenza into ezasiza lesi sidalwa sikaNkulunkulu esasihluphekile esasidinga uncedo sisiza esinagogeni ethempelini ukuthi laso mhlawumbe engxenye singadobha uncane njengoba wayegogekile engxenye ngumuntu owayephila ngokucela ukuza kwakhe esinagogeni wayesenzela ukuthi mhlawumbe laba abanezandla ezimbili laba ababhali labafarisi okwakuyizikhulu phakathi komphakathi bangamsiza kodwa laba abantu kabazange bakucabange bona ababhali labafarisi bathi bona bakhangelele ukuthi uJesu uza kwenza nesabatha. Baningi ababhali labafarisi phakathi kwethu abakhangele belalela amazwi abanye abantu endaweni yokuthi bakhangele ukuthi bona bangadlala ndima bani ekusizeni abanye abantu. Into abayaziyo ukusola lokunameka abantu amacala. Bakhona abantu sengisho kuleli lizwe lakithi asebe sesaba ukuthi bakhulume indaba ezizasiza abanye abantu ngoba bakhona abaqaphele ukubona ukuthi labo okumele basize abantu baza kuthini. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, naka abantu ohlezi labo bazwele usizi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni. Nkulunkulu sinike inhliziyo lozwelo lokuzwisisa yokunceda labo abehluleka phakathi kwethu singanaki okuningi. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezomculo namhla silogugumoyo.
Salbonani, salbonani emakhaya, igama ngugugu imoyo owaseluveve kobulawayo. Ugugu uqala ucula esemncane esebenzisa eMtshabezi High School apho ebengicula khona lo Thembani Dube, and then ukusuka kwabe Mtshabezi ngacula le brothers zam nosister wam besiyigroup ebelithwa lona iUblaze, and then ngasuka njalo ngaya eHarare apho bengicula khona labaculi baseHarare abafana nabo Fungisayi, oElias Msako, oKuzinya Kujika, oBethani nabo Messi. Ngaqala ke kwenze yami album eyaqala ibithwa yona Nero Parashe, ngayenzela ividiyo, and then yesibili ibithwa yona Eloy Eloy, and then kwazothi ngo-2013 ngenza i-album ebithwa Unati engasazange ngikwazi ukuyimaketha kakuhle ngoba bengisensiza apha eCape Town where I'm based okwamanje. Apha eCape Town ngirelease i-single zami ezimbili, eyaqala yona ithwayo On My Knees, ele video eku YouTube ungahamba ku YouTube yedinga ugugu imoyo usubscribe like comment uzoyifumana pa i video, and then bese kusithi i audio yona ayikabi online kodwa izoba khona ezilandelayo. Ingoma ethiwa Ngiyabonga, those are the singles that I have for now. Up in Cape Town I'm singing with abaculi base Malawi, Congo, South Africans, yeah, baninzi Nigerians, just trying ukuthi ngifunde okuningi ukucula labantu abathile. And God has been faithful with Jenny Yami. I'm a worship leader as well. A ship gets Citadel Church. Yeah. So I thank God for everything. And ngendlela angiqhube ngayo kwaze kwala. Thank Thank you so much for your support, balaleli. Yalanli sekela, yalanli subscribe, yalanli commenta. Ogwa manje, ukuku uti papai, and God bless you.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje uthi sikhangele ebesilazo lamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalisayo ngoKipps Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.